Sala sithi na itende livulekile abantu abakuye bengene ligcwale ngoba ukuthi sizosikhipha umuso kwababa lo sikhathazayo kufanele singene sibe baningi akuncedi ukuthi sizokuthisiba ongama-50 songela ncedo akusoze kusize nto ngoba kufanele ukuthi sikhiphe umqidala sibambe so nakuye ukuthi baphumile hhayi ukuthandazwa kwakhe ngeke sabayalisa kambe umuntu ngamthini ngakulokunye okumenza ukuthi ephuma kuyalinto ngalekhulasi ngeke sathi ukuthi behlale kumbe siyakholona yi-democratic yi-right yabo hhayi sibafisele impilo enhle lapho abayakhona ngakuyukuthi ukufa kwepolisi inkamba isivalwa aningi ama-members we-MDC loku sithi kababuye phambili
umnumzana Gordon Mobe sithi uzasala elokho elilunga lebandla njalo imele imakhokhoba kubandla leni likwamukele lokhu njengebandla
hhayi asekakuhlaleli phansi kodwa umuntu phela usuke esikhundleni sokuba ngithalimana uloku elilunga lebandla asinike sathi sinithi akazotshwanga kasukanga ebandleni loku esebandleni layi lezi zathu zake ubone ukuthi kasakhwanisa ukusebenza labanye bakhe kodwa hhayi siyakwamukela khona kahle bona ukuthi zingathi simnike umlando ukuthi usukelele esikhundleni baningi abanye kulabo-deputy chairman isekelo sombuso siyavumela ukuthi omunye ngaphuma kuyangena omunye
ubekhuluma njalo ngakusolayo ebandleni esabona kungani kwaphazamisa abanye labo abakukhulumayo ukuqala nxa kuvelela kuye liyakwamukela yini
hayi okwenzakalayo ukuthi yabona ama-leaders bale challenge ngakuyukuthi ungumkhokheli ukuthi wena usuke ngoba kulokunye okungathi kuyakwehlula ukwenza kutho ukuthi awusuke umkhokheli woqobo ngoba iqiniso yukuthi ngakuphakathi kwemuli kufanele zame ukulungisa ukuthi udubo lololusolayo kulokuthi ubale kuze ukhuluma usiphumele phandle sinawo ukubona kwethu ngakuyukuthi ekhwanisa azame ukuthi elisove udaba lolu ephakathi hayi khona ukuthi izekhala yenezephandle
labana ababezibiza ukuthi i-independent candidates coalition liyabamukela lithini lina ngalokho njalo bakhona yini abanye ababuyayo
ababuyayo baningi ababuye ngoba vela kuleli ibandla ngaphandle kwebandla lelelele MDCT elikabakumugetengela wonke abakwenzayo labobiti obani bani kongeka bangibane lokunye abantu abaziphethisa nje bazivela izimali zabo sina sikhangele igoli yethu yokuthi sisusa umbuso kindendlela.